Into yokuqala ukuthi statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe iconstitution or iconstitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane leconstitution, uhluzwe iparliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye amaprovisions econstitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe u-accessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti babaMafa, kukhona yini elizakwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iPhalamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla, ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngabe bakhulume njani? Kufanana le nje ekhonkota indlovu, indlovu yabe kuyisihambela. Eningi izakhonketa inyanga, inyanga yabe kuyisihambela. Siyazama kodwa kathesi asila mandla okuthi singayenzani ePhalamenti. Singakhuluma kungabi leshukuntshu, njalo sibona ngani kungabe iPhalamenti le iyaphangisa ukudissolve, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezimota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho besembusweni vele uzaphela. Libhiza elichatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela, lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilomthetho wokuguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Mbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyo, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube ne-accountability.